eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 Mabasa 2022 nguFraxides Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uzulu weZimbabwe obethe gwaqa inanza ilanga likazibuse ele Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngeke abantu bakhalale sebazonde ilanga leli ngenxa yezigilamkhuba kumbe abantu asebesona bephambanisa ibizo lelizwe. Konke lokhu kumele kube yinto abantu abangayijayindisa, abantu abangayithathi kube yinto emangalisayo, ngoba ilanga leli lanamhlanje u-18 April ilanga likazibuse okumele linanzwe lihlonitshwe nguwo wonke umuntu ufuna inkululeko yakhe kumbe ohlonipha inkululeko eyalethwa ngamaqhawe.
Uzulu wenhlangothi ezijeneyo zempilo upha imibono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Liphakamise inkezo ye-Independence Trophy, iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders ngokunqoba elekwenze ele-Dynamos emdlalweni wokusenkundleni e-Barber Fields kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uzulu weZimbabwe ebethe gwaqa enanza ilanga likazibuse ele-Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kulabantu abaningi kodwa abehluleke ukungena enkundleni ye-Barber Fields kobulawayo bagcina belalela bephandle bebukele kumabonakude okudanise abaningi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Indwendwe zezimota lamabhasi labantu abahamba ngenyawo bebenyakazela ekuseni bengena enkundleni e-Barber Fields kobulawayo besiya emkhosini owe-Independence Day loba nje iningi lidaniswe yikwehluleka ukungena enkundleni phakathi ngoba ingeneli ukuthwala wonke umuntu obebuyile. Ekhuluma lesizwe umongameli Emmerson Mnangagwa ubonye bonke abantu abaze emkhosini wanamhlanje ethi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa ilizwe ngokulingeneyo loba nje ilizwe libhekane lezijeziso zomnotho elazifakelwa ngamazwe angentshonalanga.
The line of our education 5.0 philosophy, the futures of higher learning are receiving the requisite support. This is propelling scientific technology driven innovation and productivity towards the establishment of sustainable business enterprises for the emerging national economic realities of
Mnangagwa uqhubeke ethi uyajabula ukubana ngemva kweminyaka emibili ilizwe limelana lokuqhamuka kwe-COVID-19 isimo salolu bhubhane sesinganeno, kodwa ukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bezivikela kanye lemuli zabo ngoba lumkhuhlane ulokhe uyingozi. Usenator wakobulawayo umnumzana Khaliphani Phugeni oyebandla le-MDCT uchasisa ngokwehluleka kwakhe ukungena enkundleni.
Hey, angazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Ngithunywe lapho ukuthi ngizokhuluma lamapholisa abanginikeza omkhulukhulu wakhona asichaze ukuthi kwenzakalani, bathi akekho basadinga ngathi umkhulu kulaba bakhona. Angazi ngempela ukuthi kwenzakalani, kodwa kubuhlungu ukuthi ngiqale ngaphuma sibona le team ZBC tezifuna ukubuyela kwehluleka la signal wathi ayiphansi kwazama konke kwehlula mina nginje ngimela abantu ukuthi nje kutholakala umuntu ukuthi nisizakale ngingene ngathi kuba nzima lo so angazi ukuthi ngathi kuhamba kanjani maybe kamele ubuze wona amapolice
unkosikazi sibonakaliso khumalo obelalele umongameli ekhuluma ephandle kwenkundla uthi kubuhlungu ukuthi ke nelisanga ukungena
ebhevu ugcwele akwazi and asake sikubone okunje abantu abaningi bayalela ukungena kuthiwe bebukele bephandle but you can still see ukuthi phakathi izitendi azikagcwali khayela impilo end nxa ukhangele sase-empty but sokuyaluta abantu bengena so akwazi ukuthi kuhamba njani abanikazi be-highlander iyadlala siphandle sokufaka i-TV phandle kuthiwa abantu bebukelele phandle kwe-stadium
umsekeli weqembu le-highlanders umnumzana Thulani Siziba uveza ukucasuka kwakhe ngokuvalelwa phandle kwenkundla
inkinga khona besicabanga ukuthi niyasilothekazela uzibusa ngithi but uzibusa wakhona ngalo uyabuswa akutho ngizibuse uyabuswa yena uzibusa wakhona so hayi manje afika ngoba ninasitelwanga isikhathi sokuthi kumele sifike isikhathi bani sizokwenzani senzela ngithi but manje sokuzima ukuthi nasingene ngapha singene estadium lo celebrate lonelo birthday lelizwe lelizwe silitshelwa ukuthi li-birthday but kulibona kwakhona ukuthi i-birthday silibona nzima nzima ungathi kuthanda ukuba nzima ngoba manje anisithi sizokholisa but manje sivalelwa phansi ngobani abaphakathi ngabangapha abaphakathi bavela ngapha abaphakathi babisiwe
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Ndlovu ngomunye njalo wabahluleke ukungena enkundleni opha umbono wakhe.
Ilizwe lonke lilapha kobulawayo namhlanje so akula ndlela ukuthi idorobho lonke belingakwana kustadium lesibabafield stadium. Uzananzelela ukuthi abantu abaningi bavele kumadorobho atshiyeneyo avela kobulawayo uHarare, Mtare, Gweru, Plumtree, you know, awonke nje amadorobho akobulawayo akhona la ngingakabali abavela ezabelweni. So abantu bebengeke begwane kulesi stadium bese stadium lesi I think silabantu abangakwana 35,000 kuphela abangangena but I'm sure uyakwazi la ukuthi abantu abazizalwane zeZimbabwe bayedlula 20 million kathesi
ingcwethi ezicubungula ezombusazwe lezomnotho zithi iZimbabwe ithakazelela iminyaka engamachumi amane lambili yathola uzibuse ngapha umnotho welizwe umanikiniki kuthi izizalwane zazo zisabalele emazweni womhlaba zisiyadinga ukuphila inkulungwane lenkulungwane zabantu ezenelise ukungena enkundleni bebethokoziswa imidlalo ehlukeneyo yabezomvikela imigido yendulo lomdlalo wenguqu wenkezo eye-Independence Trophy phakathi kwe-Highlanders le-Dynamos oyiwo okhange abaningi ukuza enkundleni namhlanje ngimele iStudio 7 isemagumeni kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
lokho sikudaba lunye uZulu wenhlangothi ezijeneyo zempilo uphe imibono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokeli yebandla ephikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Besithi kuyinto elungileyo, abayenzileyo njengoba lolu kulusuku lomuntu wonke hatshi ibandla linye lezombusazwe. Yintatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fazai Maire utshele intatheli zindaba ukuba abebandla lakhe bakubone kufanele baphatheke kulo mkhosi ngoba ungowelizwe lonke njalo ungasiwe bandla linye loba umuntu oyedwa. Enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulungile lokho okuchiwo inkokheli ye-CCC ukuthi amalunga abo aphatheke lawo kulo mkhosi wokuthakazelela usuku lukazibuse. UMancitshana uthi le kuyindlela yokutshengisa abantu ukuthi uzibuse akasiwo webandla elilodwa, uzibuse akasiwo wezanu kuphela, ngowomuntu wonke jikelele, ngoba umuntu wonke nanku waphatheka ekumletheni.
Ngeke abantu bakhalale bazonde ilanga leli ngenxa yezigilamkhuba kumbe abantu asebesona bephambanisa ibizo lelizwe. Konke lokhu kumele kube yinto abantu abangayijayindifa, abantu abangayithathi kube into emangalisayo ngoba ilanga leli namhlanje u18 April lilanga likaZibuse ukumele linanzwe lihlonitshwe nguwo wonke umuntu ufuna inkululeko yakhe kumbe ohlonipha inkululeko eyalethwa ngamaqhawe ngesikhathi sakhona.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosazana Abigail Mupambi uthi osekusenziwa ngabe CCC lomkhokheli walo kuyisibonelo sokuba sekusobala ukuthi sebeqhakathekisa ilizwe lezizalwane zalo.
Kusitshengisela ukuthi mhlawumbe ama-political leaders ethu sebezafika esikhathini lapha abaye sebezwisisa khona ukuthi hayi iZimbabwe iqakathekile ukwedlula ama-political parties. Uzananzelela ukuthi sesilesikhathi eside kakhulu kusukisele isikhathi sika former president the late uBaba Umgabe up to namhlanje abantu lokhe begijimisana begijimisana ngezobuso abantu nje begijima bephakathi kwesinga khona khona i-toxic politics lapho ke silahlekelwe isikhathi esiningi silahlekelwe ama-ideas amaningi ngenxa ye-toxic politics.
Esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenziwe ngabe CCC kulinyathelo elihle njengoba uZibuse engomuntu wonke.
UZibuse kumele celebrate umuntu wonke jikelele weZimbabwe, singakhangeli umbala, singakhangeli umhlobo, singakhangeli lebandla umuntu abevela kilo. Ukuba khona kwabo kubonisa umoya wokubambanisa opromotwa ngumongameli wethu baba uMnangagwa le Second Republic. Akusafani lakudala ukuthi babetholakala behoza lelilanga, akusafani lakudala ukutholakala besibona vele ngeke bephatheke ngoba bona uZibuse abakamboni. Iqiniso ukuthi uZibuse ukhona eZimbabwe. Ngakho ke kungumsebenzi wamaZimbabwe wonke ukuthi simjabulele uZibuse njalo simvikele ngoba siyazazi izitha lokho eziqoqoda eZimbabwe zifuna ukuzothatha ilizwe.
Kwasekelwa ngesinye isakhamuzi saseGwanda umnumzana Ndaniso Mpande omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu.
Ukuya ku-national event kumbe ngithi emcimbini wesizwe ayisinto eni vele kuyinto enhle kakhulu njalo sonke kumele ukuthi ngabe siyahamba entweni lezi kuphela nje into yenza ukuthi singayikhona yikuthi khona ngale kufika kube into yebandla njalo kufika kube ligceke lokuthethisana thwele sokuthethisa uzibani kuthethisa uzibani ucutshungula uzibani kuthweni kuthweni izinto ezingelani le lomcimbi wona lo hayi ukuya khona ngale sivida isiyona akusiyona inkinga.
Esinye isiphathamandla esiphatheke kwezokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi liyancomeka inyathelo elithethwe nguChamisa lebandla lakhe.
Ungabona iparty kaChamisa isikwanisa ukuthi attende ama-national events kutshengisa ukuthi sebeyi-serious political party ngoba noma ngubani ofuna ukuthatha umbuso kumele etshengise not only abantu beZimbabwe kodwa etshengise statecraft, public service, police, lama veterans wonke, lama community leaders, kanye lama butho wonke ukuthi umuntu lo u serious ngento yenzayo. Of course siyavuma ukuthi izana kulento ezilenge ezenzile ezimbi. Kodwa uma sikhangela emuva, kukhona okunye osokuyakhiwe, angeke uphoke uqalela from nowhere.
Isikhulumeli sebandla le People's Democratic Party PDP umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi lokhu osekusenzakala yibuba sokulokuzwisisana kwezokuqakatheka kwezokuphatheka kwabamabandla kumikhosi yelizwe okugoqela olukaZibuse
ngoba ulimi seluphansi sibili ulaka lube lukhona kukuhwabhelana kubhongelana ukuphakamisana uthuli ube kukhona ngaye kawosekho sibili ngoba namhlanje ngibone ubaba uhende ehlezi ndawonye lomaduku belalele ubaba uMnangagwa ngathi ha yongenzakala lokhu izolo ngoba abantu besithi ubaba uMaduku njengomuntu okupholade ngumuntu engisi sibili uMnangagwa uze ngikhulume laye njalo ubaba uwende ngumuntu obenolaka kakhulu esi engafuni ukuzwa ngendaba kaMnangagwa ngoba bekhokhela abantu ukuthi bephume eParliament nxa ubaba uMnangagwa ngangena.
Eminyakeni yangemuva abanengi bebesehluleka ukuphatheka kule mikhosi yalolu hlobo ngoba ibithathwa njengeZANU-PF lapho abantu bebesiza begqoke impahla yebandla labo ikanti kulusuku lwelizwe lonke. Lonyaka lomkhosi wenzelwe enkundleni yeBarberfields kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe selokhu lathola uzibuse njalo unanzwa phansi kwendikimba ethi Zim at 42 leaving no one and no place behind. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Unjalo nje bayakhala abanye abantu abeZimbabwe abathi uzibuse katsho lutho kubo ngoba uZulu ethwele amagabha avuzayo. Kodwa ababandla leZANU-PF bathi bazama ngamandla wonke ukuvuselela umnotho, ngakho ke kuqakathekile unanza usuku lukaZibuse. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Kuye wabakhala ngoZibuse wakweleZimbabwe uMnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumele isebandla lezaphu.
Nxa uZulu ezibusa ezatholakala emsemazweni, abantwana bebulawa, begongodwa, bebondwa, betshiswa langamapetulu langomlilo, uZibuse asikhona ukuthi simzwisise ukuthi ngoZibuse onjani. Yikho kwakuqala. Okwesibili ukuthi ilanga leli thina siyalinanza, siyalihlonipha ngoba njengezaphu leZibra sahamba sayelwela ilizwe ukuthi libe noZibuse. Kodwa-ke asikhoni ukuthi sibe ngabantu abangasukuma sithi kukhona esikutholayo abantu bakhona bakuzuzayo ngenxa kaZibuse lo khona.
UNdlovu ukuthi kumele abantu bavezele uhulumende okusenhliziyweni zabo ngoZibuse.
Abantu bakithi sibacela ukuthi bacece kakhulu, bagqoke into ezimnyama, impahla emnyama, kumbe singaba yisikipa, kumbe ngaba yisheti omama, kumbe ngaba yiduku, abanye kumbe ibe yi-ambhende emnyama. Kodwa akupheleli lapho, sicela uZulu ukuthi kuma-profile picture befake i-profile emnyama ebonisayo ukuthi thina uhlelo lwethu lolu silithi khona na I am celebrating it. We are celebrating independence. Asi-celebrate, siyayi-celebrate. So sicela abantu ukuthi batshintshe ama-profile wabo ku-WhatsApp, batshintshe ama-profile wabo ku-Facebook, ku-Twitter.
Uyakhala njalo uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
UZibuse weZimbabwe ikakhulu thina emathebelelendi simbona kuyize leze, azange simthole uZibuse. Yilokho kuthiwa silithethe singalithathanga. Wenziwe waba ngumcimbi futhi owezanu uZibuse nxa esenziwa kukhulunywa izinto zezanu kuba ngumcimbi wokuthi okungaba ngumcimbi esingathi ngokukhankasa ukukhankaselwa izanu. Abantu bakithi bagcwele amazwe ababengekho kuwo, namhlanje bagcwele amazwe, siyabulawa senziwa into zonke lezo before independence bekungekho konke khona lokho.
Uncube uthi
njalo ungakukhangela futhi kubulewe kakhulu abantu ngesikhathi ukuthiwa sesithole independence eZimbabwe. Okwedlule esikhathini sikaSmith kubulawa abantu, bebulawa yizanu ikakhulu abantu bemathebeleleni. So-ke ayisiyo nto esingaqolotsha seqe ngayo sigiye sigide ukuthi khona siloZibuse, ngoba ukuZibusa kumele kutsho inhlalakahle yabantu, kutsho ukukhululeka kwabantu. Kodwa sibona ubuchaka, sibona ukugqilazwa, inkululeko ayikho esilayo.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule okubandlele ZANU-PF uthi kuqondile ukuthi abantu bathakazelele uZibuse.
Labo abakhuluma besithi umnankagwa uSmith unjengoSmith lani wayemncindezeli, hatshi akusiqiniso lelo. Umnankagwa ngaba njengoSmith njani? Yena uSmith uhulumende kaSmith owagweba umnankaka ukuthi aqunywe elwela ukukhulula leli lizwe. Umnankaka onguyo sebusa namhlanje, onguyo wahamba labanye balihudula leli lizwe baliletha lapha eZimbabwe ngomhla ka-18 April samthola uZibuse ngemisebenzi yabo nabo omnankaka labanye bakhe abanye bakhe labanye bakhona sebahambayo, labanye abalele endaweni emathuneni engaziwayo abalwebo balwela ukukhulula leli lizwe. Ngokunjalo ke akusiqiniso lelo ukuthi umnankagwa ungumuntu ocindezelayo. Umnankagwa uthe yena ethatha leli lizwe, ilizwe leli beselifile, kwekulilizwe elingamanga kuhle in terms of umnotho, umnotho usuthakalele, yonke into isithakalele. Umnankagwa ubuthe nje into yonke ichawalele
elezimbabwe lathola uzibuse ngomnyaka ka 1980 wabulawa abantu abaningi kusanda kutholwa uzibuse yikugrawundi emathebeleleni lenkabazwe kudingwa owakuthiwa ngabahlamuki alukalungiswa udaba lolu ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingukhips dube
Live Talk namhlanje sikhanyela ukunanzwa kosuku lukazibuse ole Independence Day emkhosini owenzelwe kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe lokhe latholayo uzibuse. Ngesikhathi eleZimbabwe linanza iminyaka engamashumi amane lambili selokhe lathola uzibuse, ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle elizweni ukuze kungabi kusimo esibi esikhona okwamanje ezibhedlela zikahulumende lemakilinika. Intethele zindaba yethu uMike Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abasebenza kwezempilakahle abagoqela odokotela labo ngikazi bahlala bekhala ngokuthi ezibhedlela lamakliniki kakhulumende akula mpahla yokusebenzisa enjengama gloves, ama mask lemichina enelayo. Okunye osokubangela ukuthi simo sibe sibi kangaka ikuchiya umsebenzi kwabodokotela labongi besiyasebenzela kwamanye amazwe ngoba eZimbabwe bengatholi iholo elenelayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU Mnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zajabula okumangalisayo ngokuthola uzibuse zinikezwa ke amalungelo athile phansi komthetho we-Labor Relations Act okugoqela izisebenzi zezempilakahle, kodwa konke lokhu sokuguqukile.
Inzuzo ke ebesitholile sithola uzibuse inzuzo engani ke iyachabalala ezandleni zethu. Sesibone phela i-labor act intshintshwa kaningi ningi, ilungile lezisebenzi iyathathwa mbijana.
Uqhubeka ethi akuphazamisekanga ezempilakahle kuphela kodwa nakwezinye inhlangothi ezinjengezemfundo lapho abantwana ababonakala kwezinye indawo belokhe befundela phansi kwezihlahla, omama labo belokhe betholakala bekhona abaphelelwa ngumphefumulo lapho bebeletha.
Njalo siyabona esibhedlela lapha ke sikhangelele ukuthi aluba ke sithola ke ukubanjwa kakuhle imithi ngadi-infrastructure ekwanileyo, sibone ngani kuyasilela.
Umnumzana Ambrose Sibindi wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo okulapho okuqhutshelwe khona umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka uthi intuthuko kwezempilakahle ikhanya ingasahambelani lokwanda osokusenza abantu kuleli dolobha.
Ukuthi singakatholi uzibuthe besilezibhedlela ezinkulu lapha e-UBH sibe lesibhedlela esikhulu impilo, sibe lesibhedlela esikhulu esikakhansile iThorn Grove bese siba lengutsheni ngale. Nxa sikhala sinanzela ukuthi abantu baqhubeka besanda, i-population ikhula isiya phambili, kodwa singananzela siyabona ukuthi i-infrastructure kumbe izibhedlela azakhiwa ukuthi zihambelane lenani labantu asebephila emzini wakobulawayo.
Uhulumende wakha isibhedlela sekusileni kuleli dolobha kodwa sathatha isikhathi eside singasebenzi. Noma sesisebenza sibikwa sikhangelane lesifo se-COVID-19 kakhulu. Usibindi uthi ngokwengezelela kwenani labantu kuleli dolobha sokudingakala ukuthi kube lezibhedlela ezingaba zine kumbe ukwedlula lapho ukuze lwenqatshelwe udubo lokuminyana kwezigulane ezibhedlela zikahulumende lezikamasipala.
Siyananzela ama-clinics yebo kambe ikakhulu i-city council kulobubelo ngoba bayazama ukuthi ilokishi ngelokishi kwakhiwe i-clinic. Siyakubona lokho kuyinto enhle, kodwa-ke siyananzela ukuthi silamalokishi anjengemganini sikhuluma kanje kathesi ilokishi eselilesikhathi laba khona akula clinic. Ngolinye ukhophelo lolo ngoba kudala sasisazi ukuthi vele nxa kusakhiwa ilokishi elisha kuyafakwa i-clinic.
ingcitshi kwezomnotho engomunye wabhala ibhuku elikhangela ngezentuthuko yelizwe elithiwa Beyond the Enclave, uDokotela Prosper Chitambara uthi udubo olukhulu ukuthi okwesikhathi eside uhulumende wayengaqakathekisi ukwabelwa ngumsebenzi wezempilakahle imali ezwayo kubhajethi yelizwe.
Time. When you look at the healthcare financing in Zimbabwe, for example, the bulk of the finances or the funds are actually coming from
ungakhangela kwezempilo imali eningi esekela limsebenzi izela kuma cooperating partners lamadona.
Uqhubeke ethi uhulumende sokumele adonse ziqine afake imisebenzi enje ezandleni zakhe, ethi noma kunjalo kule ntuthuko ejabulisayo kumisebenzi efana lokwehla kwenani labesifazane abahlaselwa ke lokulahlekelwa impilo besiyabeletha kuzibhedlela ezitshiyeneyo kanye labantwana abafayo ngesikhathi sinye kulesi senzakalo, ethi kodwa ilizwe lokhu elisalela muva kwamanye amazwe ashiyeneyo kugoqela angumakhelwane kulolu daba, kugoqela ke lo ukutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo, ethi uhulumende engathembeli kuma partners lamadona kulolu daba abayiwo okwamanje abaletha intuthuko esiyibonayo kaninginengi, befake imali eceleni ilizwe lithuthuke beyibona abakhokhela kulo msebenzi. Asenelisanga ukuthola abogatsha lwezempilakahle ecingweni, kodwa umnumzana Emerson Mnangagwa ongumongameli welizwe wazise uZulu ku thakazelelwa uzibuse ukuba uhulumende wakhe we-Second Republic uqakathekisa kakhulu ilungelo lempilakahle, njalo senelise ukwehlisa ukulahlekelwa yimpilo kwabomama bebeletha, ethi phezu kwalokho kagoqanga nje izandla ngoba ethuthukisa limsebenzi kungenani lezijeziso ilizwe elibhekana lazo okwamanje.
More health facilities are being constructed, rehabilitated and modernized.
Indawo zokwelaphela ezintsha ziyakhiwa, ezinye zivuselelwa njalo ezinye zithuthukiswa.
Uhulumende uhlala ebikwa ezindabeni ethi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo, ethi banesifiso sokuvula izibhedlela ezitsha ezedlula ezingamachumi amathathu kuma-district elizweni, lo kungamakliniki okuncane kundawana ezehlukileyo ukuze ezempilakahle zifinyelelwe ngabaningi phansi koluhlu lwentuthuko enje okugoqela i-National Health Strategy 2021 kusiya ku-2025. Ngimele Istudio 7 eHarare, ningumak Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu ele Highlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy ngemva kokunqoba ele Dynamos nge-1 kanya namhla enkundleni eye Barber Fields kobulawayo. Umgali uStanley Ngala nguye olishayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leDynamos la kodwa liqede selisilela ngomdlali oyedwa ngemva kokuba uShadrack Nyawa etshengisiwe ikhasi elombala obomvu unompembe uArnold Ncube ngemva kokuba ekhabe imvimbi yeHighlanders uMbongeni Ndlovu ekhanda. Singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Bekungabizwa uzwayo lamhlanje kobulawayo lapho uZulu weZimbabwe benanza ilanga likazibuse ele Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Mnangagwa. UZulu wenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo uphe imbono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokheli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Liphakamise inkezo ye-Independence Trophy iqembu lomdlalo lenguqu ele-Highlanders ngokunqoba elikwenze ele-Dynamos emdlalweni obusenkundleni e-Barber Fields kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Kodwa ke abangenelisanga ukuzwa izindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.